Well, kuyasebenza ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabhodi esiwanambelelayo o-United Nations sinanzela ukuthi amabhodi anjengalo-ke sikhanyuma kusuka lezinto enzengalezo ezingathesheli kusamalawuli kube le ndlela yokubana bancane kodwa-ke sikhanya ngathi amazwe azithukele ama-super powers anjengabo-America khangathi abashethezele empini yani. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu asakwazi ukuthi kambona akuvunyelwa impilo yane iqhubeka kuthi abantu abanelandelana kubhizinisi amabhizinisi omfasilathi kuphela nya asikuzithi kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi layo siwakhangeleleyo bona kwi-United Nations abakhanye ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacezi ngoba kathe siyabona nxa i-israyelo idiwe ama-missile khona bana egaza kusegcene ukubona bazithulele thina sesihle sibona ukuthi bona bahamba ne-Israel kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masima ngoba leyani into ingayingabantwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi ngagcina sigcina futhi kwenye i-world war yesithathu ayingabantwanga kuhle ngoba ungezamasokuvungama lapho amazwe asevungama emaceleni bagcina bejikela khona bani sibona kugcwalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisise impi le yimise ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ungathi silengathi esisebenza lapho sizikhaya kumazwe yatholisa umsinti silabo o-United Nations bona into vele ngathi evele into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombo aphoswayo asoze ayiqedi impilo yani ukuze iphele sokubala ukuthibili kubizwane kukhulumiswane. Kanti yona nje yindlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngokuthi kuthiwa kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube kuchikakezekuza hhayi sibona kungene yimpi yesithathu so-ke kungcono basiyakunandelele ngoba kuyaia kufakakale nenzakala amatshana and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona banendleko eziphezela khonabana ezinganceda abantu abadurekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye ama-calamities ama-disasters wabonayo kodwa ukugiza kudlalisa imali kudlekana nembobo dala ama-missile kudikile izinto kudlala impahla endlelani impahla futhi izafunti isimpi leyi sibheni lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi antobana zimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhashi umhlaba ukuvula mese ukhangele mise impilo yalo abantu bafunisana kwedlula.